So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 2 kuLwezi 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
amalanga amabili azilileyo sivakashele leziliwane ezifika 16 endaweni yemiyombo iziki yayizilile zazise amadonga amabili enkomboni emapostolini ngalo.
Izakhamizi zedede zithi sezihlalela evalweni ngenxa yezilwane ezifohle eWange National Park ezihamba zisidla izifuyo.
Fuel kulezi insuku siyithola ku black market lapho yabe idura khona. Njalo ama spare shops abafuni ibhondi babe befuna iusa kumbe irand. Yikho lathi sesithi kube idola ngoba singekela ukwenza njalo imota zethu ziyakufa. Sethuleke ukuzilungisisa.
Abemichova eGwanda sebekhuphule imbadalo isuka kumachumi amahlanu i-50 cents isiya kudola elilodwa. Umongameli weMelika uthi useqinisa imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedede zithi sezidlela evalweni ngenxa yomhlambi wezilwane ezifohle eWange National Park zangena emizini lapho ezihamba khona zisidla izifuyo. Izakhamizi lezi zithi ababona ngokugcinwa kwenyamazana zendle kumele bangenele baxotshe izilwane lezi ngokuphangisa zingakabulali abantu. Ukansila wetete umnumzana Stanley Torima utshele uChris Gande weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lezi nsuku lukhamba vele lusiba waste because amalanga amabili azilileyo sivakatshelwe leziliwane ezifika 16 endaweni yemiyombo. Iziki yayizilile zazise amadonga amabili enkomboni emapostolini ngalo. So hayi inyamazana leyi yethwa isilwane vele sisithwalisenzima esigabeni sona lesi esedi.
Manje njengoba usithi wena bezifika 16 ezifikileyo khonapha akula muntu yini olunyiweyo?
Akula muntu olunyiweyo but into esiyisabelayo ngeyokuthi muzono zizayehluleka ukubamba inyamazana kumbe izinto ezinjengamadongi kumbe inkomo zihlangana lomuntu evele esitimeleni njengoba ukwazi ukuthi edete lapha abantu bayahamba obusuku abanye bevele esitimeleni abanye besiye esitimeleni. Ngokubona kwami ngibona ngathi kuzaba le ngozi enkulu one day.
Manje izilwane zona lezo ziyabe zivela ngaphi zize zifike khona ngapho? Kutshengisa ukuthi ziyalamba yini egangeni?
Kutshengisa ukuthi zingaba sezikhulile zingasakwanisi ukuwenza njani ukugijimisa inyamazana lezo emele ukuthi ziphile ngazo. Eyinto eyenzakalayo ngeyokuthi edede kulezifuyo ezinjengenkomo sometimes ziyangena mbishana ejeni khonaphana zisiyonata amanzi esiwezi. So nxa seziphuma khonapha ngiyabona lazi izilwane ziyalandela umnuko lowana zize ziyothi lawo enkomboni. Yenye into ebangele ukuthi izilwane lezi zize zifike enkomboni but kakhulukazi angikwazi ukuthi into bangayiyenza kusekuze ukwenzela ukuthi izilwane lezi zingabuyi bangayenza kanjani. Lezi ezintathu zike zafika zisize amadonga abe-Lion Research babona ukuthi zavele zizarira. So zivele zizarira mina njengokubona kwami if they were to isolate one of them either to kill one of them ezabe they're going to be scared ukuthi zibuye lapho kulabantu khona but lezi ezingu-16 njengoba sazibonela kulapho kulamanzi khona duzane lemiyombo kutho ukuthi zazizihambela ngenxa yokuthi amanye amalojesi lawa asegangeni njengayo naleyo imiyombo but imiyombo ngawuke wafike edese imiyombo is that close to the community area.
Labo abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini ngodubo lona?
Vele ingoma yabo yiyona le yasuku zonke ukuthi we must learn to live in harmony with nature but yabona ukuthi inkinga ekhona when nature goes that far trying to live with the land, akuna harmony iyabe isikhona khonapha, because ngiyakutshela one of the days uzakuluma lami futhi sokwenzakala ingozi enkulu, because ngiyakwazi futhi kuzathi ngakwenzakala ingozi enkulu. Abe-parks vele bazithi abantu bejeje sahlala duzane ngegame, sise-game vele kumele ukuthi sikangelwe ukuthi sihlangane lenyamazana kumbe inyamazana sihlangana labantu lapha abahlala khona. Mina ukubona kwami bona ngathi kule ngozi enkulu kakhulu okuthi sizalahlekelwa le mpilo yabantu. Usakhumbula umnyaka lowana safika to an extent yokungena e-reserva echejo khonaphana, sachaye umntwana esilwane wase wawoma khonapho. So akula lutho engathi olutangible engathi abantu be-national parks abagcina inyamazana bayayenza ukuvikela inyamazana ukuthi zingaphambanisi impilakahle yabantu, because anzake ngibonele zamasambileni ungabafonela baza kutshela ukuthi ifonele zingabuya.
Umnumzana Stanley Torima ngokhansila kamansipala weDete. Abanikazi bemichova eGwanda sebekhuphule impadalo yokugada ngokuphindwe kabili isuka ku-50 cents isiya kudola elilodwa. Lokhu sokubangele ukuthi abasebenzayo abanengi kanye labafundi bakhethe ukutshaya ngezika-Adamu. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imule labantu abayisithupha kumele ibe lamadola angamathuma isithupha $60 ngeviki kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu nxa izasebenzisa lezi zimota ezithovisa edolobheni leGwanda. Kungenani lokuthi amalokitshi aseGwanda aseduzane lapho kuqathaniswa lamalokitshi akuBulawayo, osomathekisi bakuleli dolobho sebevumelene ukuthi bakhuphule imbadalo yezimota zabo iye kudola. Kungenani lokuthi imithovo yakuBulawayo ingamasenti angamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75 cents. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda uthi ukukhuphuka kwembadalo yomthova lokhu akuhambelani leholo elitholwa yisebenzi.
Ukhumbula ukuthi umuntu unxaye labantwana besikolo kusuka yena labantwana abangu-2 maybe nomama bengu-4 endlini besiya emsebenzini nsuku zonke, kusho ukuthi ngelanga ku-transport kuphela basebenzisa $8, inyanga isiyaphela $240, kanti kuholwa malini othi abantu sebengaze bebulalana kanjalo.
UMaduma uthi baqhube emhlangano lezakhamizi bathatha isinqumo sokuthi kufakwe izimoto ezinkulu ezifana lamakhombi ezizajova eGwanda kukhitshe lezi ezincane ezohlobo lwama-fun cargo lama-Honda Fit.
Sivumelana ukuthi awenzi ukuthi kuchajwe imali engako koBulawayo umuntu esuka edrobheni se-County Park ebhadala 75 cents, bese sicele abalemota ezinkulu abamakhombi lama-Grandvia ukuthi bengene edrobheni bezenza ama-taxi phakathi edrobheni bethiya imota lezi ezincane. Bakhanya bevumelana lathi ukuthi hhayi zona ezabo imota zingangena bangasebenza nge-50 cents yena le ekadivedi charge kunokuthi abantu bebhadale amadola uma ngomncane kangaka.
Loba nje intengo yamafutha ezimoto engakakhuphuki, osomathekisi bathi ukusilela kwamafutha la kudala ukuthi bagcine sebewathenga ngisitha ngentengo ephindwe kabili. Umnumzana Meluleki ngathi ngomunye wabosomathekisi eGwanda njalo uthi ngaphandle kokusilela kwamafutha intengo yensimbi zokulungisa izimota isikhuphuke okumangalisayo.
Fuel kulezi nsuku siyithola ku-black market lapho yabe idura khona, njalo ama-spare shops abafuni ibhondi babe befuna i-USA kumbe i-Rand, yikho lathi sesithi kube idola ngoba singekela ukwenza njalo imota zethu ziyakufa sehluleke ukuzilungisisa. Yona uhulumende uthi ibhondi i-1:1 le-US dollar, kukanti ku-black market le ibhondi lireythwa ngenye i-rate ehlala ijinjile ngazo zonke izikhathi futhi i-rate yakhona iphezulu.
Ukuqonga kwembadalo yezimota lokhu kuza ngesikhathi uhulumende sethe uzolwabekezele azimisele ukuthwala amagabha avuzayo lapho esalungisisa ezomnotho. Iningi lezitolo ezithengisa insimbi zezimota azisayamukela imali yohlobo lwama-bond notes, njalo impahla sezithengiswa ngemali yakwamanye amazwe ebalisa amadola kweMelika le-Randi lase-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda. Ngingu-Albert Ncube.
Akubizwa uzwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Umfundisi Walter Magaya uxolisile kuhulumende lakuZulu weZimbabwe izolo phezu kwesimemezelo sakhe asenze ngesonto esokuthi usethole umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculazi. Ekhuluma emhlanganweni awenze lo mphathi ntambo obona ngezempilakahle lentatheli izindaba, uMagaya uthe ukuthaba okwedlulise amalawulo yikho okwenze wazisa uZulu ngomuthi wakhe lo lanxa nje ubungakahlolwa ngabezempilakahle. Ngokunjalo, uMagaya uxwayise bonke abaphila legciwane le-HIV ukuthi baqhubeke benatha amaphilisi abo umuthi wakhe usahlaziywa nguhulumende. Intengo yesinkwa iyakhwela namhlanje isuka kudola elilodwa lamasensi alichumi $1.10 isiya kudola lamasensi angamashumi amane $1.40. Lokhu kwaziswe inhlanganiso yabapheka isinkwa iNational Bakers Association of Zimbabwe izolo. Abapheka isinkwa laba bake bazama ukukhweza intengo yaso isuka kudola 10 isiya ku $2.20 kumaviki amabili edluleyo kodwa valiswa nguhulumende. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokutholakale amafutha e-oyili kanye legasi emzarabani. UMnangagwa uthi inotho le itholakale inkampani yakwele Australia e-Invictus Energy Limited. Uthi inkampani le ikhangelelwe ukuqala ukwemba linotho ngomnyaka ka-2020. UMnangagwa uthi inotho le izaletha intuthuko emangalisayo kwezenotho. Abantu abalichumi abadinga umsebenzi wokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende bavivinywe lugatsha lwe-Judiciary Services Commission izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ngokugcweleyo.
Abalichumi laba babuzisiswe ngabekomishini yezemithetho eye-Judicial Services Commission. Iningi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi olwe-National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Umnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthethondaba waphezulu owe-High Court engakayisebenzela kwele Namibia, lapho angumahluli womthethondaba we-High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okhokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe-NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo ngumnumzana Tinomudayishe Chinyoka ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. UChinyoka yena uthi indaba eziningi aziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokheli yezombusazwe lekahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majume, igqwethakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edalele iPhalamende ekubandla eliphikisayo ele-MDC. Umnumzana Kumbira Iwodzi osaphethe isikhundla sokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende, umnumzana Meshack Hogwe owake waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, unkosikazi Florence Ziyambi, umnumzana Mansebo Kelvin Tichawona, umnumzana Edmund Marondedze, unkosikazi Noria Mashumba kanye lonkosikazi Wendy Chingeya. umahluli omkhulu wedale laphezulu elizweni uChief Justice Luke Malaba uthi bazakhetha abantu abathathu kwabalishumi laba amagama abo abesenikezwa uMongameli Mnangagwa ukuthi akhethe kwabathathu labo ozathatha isikhundla lesi. Nyimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitus Jeremiah.
Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzaqinisa imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli eMelika ukuze yenqabele ukungena mahlayana kwabantu elizweni lakhe ngaphandle komthetho. Umongameli Trump wethule amazwi la izolo ekhuluma phezu kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abavela emazweni afana leHonduras leVenezuela. Abasendleleni sikhuluma nje belubhekise eMelika ukuyadinga ubuphepheli. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika engumgcini sihlalo njalo MDCT umnumzana Dan Moyo.
Well, uTrump siyazi ukuthi konke lokhu nje akukhulumayo kungenxa yokuthi kulokhetho oluzayo ama midterm elections ayenzakala ngolwesibili lo ozayo. Yende siyazi ukuthi usebenzisa esithi fear mongering ukuzama ukuthi akhuthaze ibase yakhe ukuthi ivotele ama Republican ngoba siyazi ukuthi ama senators amaningi lama congressmen amaningi ama Republican asenkingeni khona manje. There is a possibility ukuthi both houses, i lower house le senate house zingaflipwa ziye kuma Democrat after ukhetho lolo lwange Tuesday. So uTrump I think yonke nje le yi rhetoric nje eye campaign eyokuthi ibase yakhe iphakame kwenza ungathi kulodubo olukhulu oluzayo ngalabo abantu. Akuqali ngabo laba bantu ukuthi abantu abase South El Salvador, Honduras babuye through iMexico bezodinga ubuphepheli lapha eAmerica ngoba umthetho walawo uyakuvumela lokho. Ebe uTrump yena uyazi ukuthi iCongress angeke izikuvumele ngoba udaba lweimmigration lolu ludaba oluvele luhlupha from kudala. Sabona even ngesikhathi sika Obama wagcina la esayini executive order yokuthi iDACA to support ama students ayengela maphepha la ukuthi bakwazi ukuthi bahlale elizweni le.
Imithetho ekhulunywa nguTrump le athi uzayiletha imithetho esingabona iphatha abantu abavela eSouth America kuphela yini kumbe imithetho nje ezaphatha yiloba ngubani oza eMelika?
I think imithetho engagcine ma ukuthi angaphumeleli ukuthi akwenze lokhu Trump, but angikholwa ukuthi ulali ilungelo lelo lokuthi angakwenza lokho. Sizobona kodwa if at all angaqhubekela phambili ayenelisi ukuthi akwenze, ngileqiniso lokuba imithetho ezo affecta wonke umuntu jikelele, not just laba ababuya eSouth America.
Uyathi ukuthi uTrump uzama ukuphehla umdlandla usekelo phakathi nakwabasekeli bakhe njengoba kuyiwa kukhetho nje ngeviki ezayo. Umbona ephumelela yini mhlawumbe bacine bewanqoba ngesilinganiso esikhulu ama-Democrats?
I think uTrump masisiya ngaseqinisweni abantu abaningi umbuso wakhe bayawusola and izenzo zakhe nje eziningi kulama-complain amaningi ebantwini and abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe uya impeachwa. So but kunzima ukuthi bakwenze lokho if ama Republican ibandla la ku Trump kuyilona elibusayo ku Congress la ku Senate. So umkhankaso lo ukhetho loluzayo lwangalesibili loluqhakatheke kakhulu esizweni seAmerica ngoba yilona if ama Democrats engakwanisa ukuthi atake over izindlu zombili iHouse leSenate. So kusho ukuthi ke mabe ngazama ukuthi bapushe for impeachment kuzosuka kube lulanyana ngoba bazobe controller both houses, but nakhona futhi kuzokhlupa maso kuyiwa Supreme Court ngoba ku Supreme Court u Trump usemeke show ukuthi ama Republican asele upper hand ngoba sebele lama judge angu 5 versus ayi 4 abalelwa njengama judge avamise ukuvota lama Democrats.
Umthetho uyavumela abantu abavotayo lapha eMelika ukubana bavote ngaphambilini komzukwana welanga. Usuvotile wena kumbe uzavukela ngolwesibili?
Hayi, mina ngifuna khona ngolwesibili emalayinini khonapho ukuthi lami ngilayine labanye and sikwazi ukuthi sikhuthazane ukuthi sikwazi ukuzama ukutshintsha lo mbuso kaTrump ngoba I think kusibisele emuva.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ungumgcinisi sihlalo weMDCT khonapha eMelika. Abanengi lizakhumbula ukuthi iziphathamandla zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kuliviki zicele isadaka ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kulungisiswe umnotho welizwe. Ila kona ukungenela isadake njengalokho eyakwenzayo ngo-2008. Asizweni uGibbs Dube exoxa labalaleli be-Studio 7. Umnumzana Mbongeni Sithole usungula lingxoxo.
Ah, mina lokho isadisi njengavela ngeke ngithembe kakhulu. Isadisi yahlile kakudala. Nanku lokhu ukhali e-DC khala manje ukuthi izame ukuthiwa isirobhile okhetho, but abazange abenzeni lethu bazithulele. Nanku sakubona abantu bebulawa lapha abayi-6 akulalithi olenzakeleyo. Umuntu eyenzayo nguye umlangazi ezenzelayo. So mina angibona ukuthi kungaba nesixazululo esikhona. Ezilongusathule nje akulanto abazoyenza vele bona. Into ezehlulekayo nje kuphela ukuthi bona vota ngeZimbabwe kuphela. Sizame nje ukuthi sizilungisele izinto. Umlangazi umuntu ofunekayo ukuthi akhulumisane noChamisa. Lokho nje kungasiza. Lokho kanoko ukuthi sithembe isadiki. Isadiki sidala vele lokhu yahlileka ngendaba yeZimbabwe. Yahlileka kudala. Akulanto eyikhonayo. So nje into efunekayo ukuthi nje thina nje sinabantu beZimbabwe kube yinto esiyibonelayo ukuthi siyenze njani. Bangabe sifuna ukukhipha umlangazi wangenkani ezanophefumele sizenze kuphela ngoba akulanto into esingayenza laphaya. Ukuthemba amazwe akuna lutho isadiki elenzayo. I-South Africa yahlileka kudala kuzanywa from ngo-2008 njengalanto eyenzakalayo ebambekayo kukhulunywa kunalutho olusebenzekayo. Sabona ngo-2008 abantu besifa bebulaa izanu-PF but akunalutho olwatshintshayo namanje nakhona ngaze kuhanje kuyekhulunywa khona ngale but angiboni mina kuzoba lo-change olukhona. Into okufanele nje phela kuthi thina siziphakamele thina abantu sibone ukuthi eZimbabwe siyenzenza
abantu nxa bephakama khonapho kutshoni ngcono ukucaceba nxa usithi abantu beZimbabwe
yendlela mina engibona ngayo yena liyana ubaba uChamisa akhulume yona last week ngo-Saturday nalana nje ukuthi abantu bademonstrate kubonakale kokuthi le nto eyenzakala eZimbabwe i-serious. Ma ngabe ningathathwa kuphela kokuthi isadiki ingenele kungayenzakalanga lutho angiboni mina kungaba ne-change ngoba phela kukayenzakali lutho. Isadiki ithatha ma ngabe sukwenzakala something ebambekayo ngoba into kufanele thina sibone sukuthi umbuso weZimbabwe umbuso wezanu-PF urongo siphakameni kahle kahle ngendlela nakanye-chance akhuluma ngayo siwusole umbuso kamnangakwa ngoba akulanto esiyibekezeleleyako umnangakwa abantu bayahlupheka kunamsebenzi besifuna ukuthi mhlawumbe singabuyela.
Siyabonga kakhulu-ke ungathulela kusasa mnumzana.
Ye, ngiyabonga kakhulu.
Ye, sasilo baba-ke ubelief Gawule webandla leZANU-PF ukhona ecingweni. Baba Gawule kunjani?
Ngiyaphila kithi kunjani Nkosana?
Siyaphila kakhulu. Ye, so sizwa kuthiwa-ke iZimbabwe i-Crisis in Coalition ihambe khona ngale-ke kwele Namibia lapha bafike khona babonana lo mongameli Gabe Genkop bemtshela ukuthi eZimbabwe sokunzima ungaba lo mvukela ngoba abantu bayalamba akunasinkwa akulani into ziyadula. Wena uthini ngakho lokho?
Kuyadanisa kakhulu ukuthi baphume le nto njalo belanda isadaki. Isadaki yiZimbabwe. IZimbabwe yisadaki. Isadaki njengememba yesadaki. Asikhangelelanga ukuthi kungaba lezinto ezinjengalezo. Isadaki yona yiyo ekubonayo umumo weZimbabwe wazi ngcono ukwedlula konke khona okwenzakalayo. Ngoba umumo weZimbabwe uklie ukuthi umumo olezinto ezimbili ezithize esifuna ukuthi zilungiswe ngamaZimbabwe ngcono wawo.
Yebo babuthube nami ngivumelana naye baba oqeda kuphuma ukuthi yebo ushintsho lukhona oselwenzekile ngezala uPF ngokungena kwamnankagwe kusuke kwashotha izinto kwabuyela kulesiyani simo yiso ushintsho endibonayo ayikho into osesezele yona singabantu sigcwele ngaphandle kwamazwe manje basitshela uGawulu ukuthi utshintshe ushintsho yikuphi osekukhona manje manje isinkwa kasikho ekhaya yilo ushintsho phela lolu abakhuluma ngakho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Jays Marabini, uthele tshele ka Ntunjambile, uyabe Ntunjambile, uyabe hlabela ke kusasa concertini ye ugodlwayo yithi Music Festival. Festival enkulu eyabe ise Philabusi Community Hall. Eza ngena njalo ngabahlabeleli abanengi abagoqela uIndosa Kusa, Mkhosi, Ndongo Pamuza, Cooksman, Peggy Mageza, Gregory, Gospel Diva. Kwabarati iyasa labanye abanengi mthozo muhle kwanele asehlukaneni okwamanje kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 olivalelisayo nguntungamilinkomo lichone kuhle.